Isikhathi sendaba ku VOA Ndebele.
Amachono zihlobo, siyalambulela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Ku Studio 7, Air Voice of America, sisakaza sise Washington DC.
Olamukela ku Studio 7 ngomvulo omhla ka 14 Ngcwabakazi 2017 ngo Chris Gande.
Lo ntungameli inkomo
endabeni zethu lamhlanje.
Ilanga lanamhlanje limnandi ngoba sikhumbulile amaqhawe ethu afela empini. Nalabo abafela lapha abangabekwanga eHeroes Acre enkulu bengavunyelwanga ukuthi baye khona. Kodwa thina sibabona kungabantu abangabekwa khona. Kodwa namhla sibona ungani hayi kuzaba kusichazile ngoba sikuvunyelwe ukuthi thina sikuyenza ukuthi sikhulume ngalabo bantu.
UZulu weZimbabwe unanze usuku lwamaqhawe olwe Heroes Day lamhlanje endaweni ezehlukeneyo zelizwe.
Umsekeli kamongameli Robert Mugabe, umnumzana Emmerson Mnangagwa, ulalisiwe esibhedlela seSouth Africa ngemva kokuhlanza esemhlanganweni kaMugabe eGwanda ngesonto.
Imbiko yokuthi unkosikazi Grace Mugabe uchaye amantombazana atholakale ehoteleni lamadodana akhe kwele South Africa isichiye abanye bebuzana ukuthi amapholisa kwele South Africa alakona ukumthathela amanyathelo.
Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa khonapha emsakazweni weStudio 7.
UZulu weZimbabwe unanze usuku lwamaqhawe olwe National Heroes Day lamhlanje lapho umongameli Robert Mugabe aveze khona emalibeni weHeroes Acre ukuthi omunye wabasekeli bakhe umnumzana Emmerson Mnangagwa ulaliswe esibhedlela kwele South Africa ngemva kokugula ngesonto eGwanda. Abanye banakanela ukuthi uMnangagwa wafakelwa ichefu. Kubika uMavis Gama.
Kube libaziswa ngendlela ezehlukeneyo uZulu okubalisa ingoma ebezimumethe ubuhlungu ngokwakwenzakala ngesikhathi sempi ziculwa yikhwaya yamapholisa. UZulu obethe gwaqa emkhosini owenzelwe eNational Heroes Acre eHarare lobe sele emakhaya ubelindele ukuzokunengi phezu kokugijinyiswa kwaMnangagwa esibhedlela kwele South Africa. Umongameli Mugabe uthethele lithuba ukwazisa njalo uZulu weZimbabwe ngemva kamphathi ntambo emahofisini akhe unkosikazi Shivai Mahofa obikwa ebhubhe lamhle kuseni. Kodwa utshengise ukukhathazeka ngesehlakalo sokutshaywa kwamapholisa ngabakubutho.
If soldiers and the police are cross purposes and they go for each other, how will they prevent people?
Nxa abakubutho labesipholiseni bezatshayana ngokwabo, baza kwenelisa na ukunqabela abantu makhaza lapho sebesilwa ngendlela efanayo? Isizwe sakithi sikhule nje ngoba kulokuthula, ngakho masikusekele lokho.
UZulu weHarare okubalisa umnumzana Sibangani Ndiweni uthi kuyasolisa lokho okwenzakale kuMnangagwa.
Lokho kusitshengisa indaba zokuthi abantu laba balokudonselana phakathi kwe-G40 leLacoste, ukuthi umuntu ongaphansi kwakhe osebenzisana laye engakhulumi kahle ukuthi ungaphi, even lokuthi aphenduke evela kurali yakhe ebuye endlini yakhe umnye wakhe eselegula ngale, indaba engani iyasikhathaza, but akulanto esingayenza, siyabe sikhangele behluphana khona ngabo.
Wengeza ethi lanxa evumelana lenkulumo kaMugabe kokwenzakala kwabezomvikela lapho base bechaya nabodwa, ufisa ngabe uyabakhuza ngendlela inye lapho bethe bahlukumeza uZulu.
Leyo ndaba leyahlupha ngoba nxa amapholisa echaya abantu bethathela abantu imali befuna ukuphiwa imali okhozenini ukubanjiswa imali lapho ukuthi bengaboshwa akakhulumi kangako. So mbonani enye indaba kadumela ibambe nale ukuthi ukuziphathwa kwabo kwamapholisa namasosha bahambisana njani loZulu sibili.
Embikweni wakhe owethulwe ngalolu suku lokunanza imisebenzi yabalwa impi yenkululeko, umkhokheli webandla eliphikisayo le-MDCT umnumzana Morgan Tsvangirai uthi kuyadanisa ukuba abalwa impi yenkululeko laba benganakekelwa kangako. Uqhubeke elibaziswa ngomculo otshiyeneyo uZulu lapho uMongameli Mgabe lenkokheli yakhe beye kuyabeka amaluba ethuneni elimela amaqhawe wonke achonela empini yokukhulula eleZimbabwe ele-Tomb of the Unknown Soldier. Ngimele Studio 7 ngiseHarare, nginguMavis Gama.
Ilanga lokukhumbula abalwa impi yenkululeko bancitshwa inhlonipho yamaqhawe esizwe eZimbabwe jikelele linanzwe inhlanganiso yebheju likaZulu imanyene labalwa impi yenkululeko abeZipra Freedom Fighters emathuneni kaZulu mathupha awe Lady Stanley Cemetery lase Stanley Hall koBulawayo. Okunenga sikuzweni kunompumelelo moyo ekoBulawayo.
IZimbabwe iphakathi kwekhefu lokukhumbula amaqhawe alela ilizwe alele endaweni ezehlukeneyo emhlabeni jikelele. Phakathi kwawo wonke amaqhawe asakhothamayo alwela ilizwe, akhona afa ilizwe lingakakhululeki lalapho selikhululwe, kodwa uhulumende wabancitsha inhlonipho yobuqhawe kabalalanga emathuneni amaqhawe aziwayo, kodwa bangcwatshwa endaweni ezehlukeneyo. Isikhumbuzo lesi siqhutshwa ngaphansi kwendikimba ethi Commemorating the Sacrifices of the Unsung Heroes, Truth, Our Tool, Our Pride. Umabhalane we-ibheju likaZulu umnumzana Mbuso Fuzwayo uthe umcimbi wabo uphumelele, njalo baqale ngokuyahlonipha amaqhawe alele emathuneni ephelandaba, bafaka amaluba, bathi sebesiya eLady Stanley Cemetery koBulawayo lakho bafaka amaluba ethuneni lomkhokheli webutho uLookout Masuku uCharles Grey labanye.
Ngilethemba lokuthi ilanga lanamhlanje kusebenzekile, kuyabonisa ukuthi hayi iZimbabwe kayilelwa ngaluhlangothi lo oluyi-1 kodwa yalelwa izandla leZipra.
Umqondisi weZipra Veterans Association umnumzana Benny Ncube uthe kube lilanga elihle lokunanza ibutho elasebenza gadalala kodwa lancitshwa inhlonipho.
Ilanga lalamhlala nje njengamaZipra Veterans dave kakhulu ngoba kade kuyisikhathi sokuthi sikhumbule labo abasithiyayo ngesikhathi sempi la ngesikhathi sesingenele lapha ekhaya abangakhunjulwayo ngohulumende esamfaka esilalweni. So ngalokho thina njengamaZipra sikubone kufanele ukuthi senze umbuthano wethu, sihloniphe abanye bethu esasebenza labo sikhulula leli lizwe.
Umongameli wezaphu umnumzana Dumiso Dabengwa uthe kuqakathekile ukukhumbula amaqhawe agoqela uMuyi uLookout Masuku ongahlonitshwanga nguhulumende, ethi kumnyaka ozayo umkhosi uyakhula, isigaba lesigaba sizananza amabutho, njalo amagama abo bazaqala ukuwalomba.
Kusukela kusasa kuma-provinces wonke akithi kuze kuyefika umhlaba ulingene enkabazwe lihambe lidinga libuza abantu ngamaqhawe, libe le-list yabo yonke. Funa ukuthi umnyaka ozayo province by province kube le-roll call.
Ethi akhona amanye amaqhawe esifazana awalwa impi abalisa uJane Chabalala, uJudith Todd labanye, ethi abaphiwanga inhlonipho okumele bayithole. Ibhethu likaZulu lebutho leZipra basungule uhlelo lokukhumbula lawo maqhawe, iningi lawo alele eLady Stanley Cemetery koBulawayo agoqela uLookout Masuku, uSwazini Ndlovu, uRichard Dube, uMasala Sibanda, uCharles Grey, uRuben Dingani, uLuke Mhlanga, uAmos Patrick Ngwenya, uWelshman Mabena, uIsaac Nyathi, uGray Bango, uAbel Siwela, uSolomon Chuma, uPhilemon Mabuza, labanye. Ngimele iStudio 7 ikobulawayo eStandy Hall, ngingunompumelelo Moyo.
Njengokutsho kwethu umsekeli kaMongameli Robert Mugabe umnumzana Emmerson Mnangagwa ulaliswe esibhedlela kwele South Africa ngemva kokuhlanza lokuhuda esemhlanganweni kaMugabe eGwanda ngesonto. UMugabe ukufakazile ukugula kukaMnangagwa emkhosini wokunanza ilanga lamaqhawe eHarare namuhla. Umphathintambo wezempilakahle umnumzana David Parirenyatwa yena utshele intatheli zindaba ukuthi uMnangagwa ulaliswe uhlaselwe ngomkhuhlane wegastritis wona omenze wahlanza kabuhlungu njalo wahuda. Lokhu kwenze wasuka ngesiphangiphangi eGwanda emhlanganweni kaMugabe ungakapheli wagijinyiselwa esibhedlela ezimbalwa ngehelicopter andubana aye kwele South Africa izolo. Kunakanelwa ukuthi uMnangagwa engaba wafakelwa ekudleni izitha zakhe kubandla lezanu PF eziphikisa imizamo yakhe yokuthatha intambo zombuso alubana uMugabe ethe wasuka esihlalweni. UParirenyatwa uthe ukhulumelo uMnangagwa ekuseni namhla wamazisa ukuthi usesizwa ngcono kakhulu. Sixoxele uDokotela Joshua Spanda sambuza ukuthi wona umkhuhlane wegastritis ubangelwa yini.
Igastritis isifo sesisu esokuhlubuka esiswini, umuntu exexebuke kancane esiswini maphakathi kwaso ebesevuvuka. Siyenza sona ukuthi kwesinye isikhathi umuntu ahlanze kakhulu, kwesinye isikhathi umuntu ahlanze ngitsho legazi nxa ngabe igastritis yakhona inkulu kakhulu, kuvuvuka nje kwengaphakathi yesisu.
Ubangelwa yini lomkhuhlane?
Umkhuhlane lo wegastritis wenziwa izinto eziningi ezihlanganisa ukudla esikudlayo nxa ngabe kule acid kumunyu kakhulu, kuyenzeka ukuthi kuyenza umuntu asubuke ngaphakathi. Ukudla okunjengamasi, ukudla okunjengebilebile, ukudla okunjenge amadrinki lawo aphuzwayo okhokho labo stone nje, amadrinki nala angathi ayababa njalo amunyu, ayakwenza ukuthi kube ne-acid eningi echisisisu ngaphakathi. Kube sekusiba kwesinye isikhathi ngamaphilisi, kunemikhakha eminingi yamaphilisi esubulisisu engahambisana namaphilisi abulala ubuhlungu anjengabo brufen, o-indocid, o-disprin laba abathengwayo ekhemesti nje kalula. Lawa maphilisi alakho ukuthi nawo asubulisisu.
Bakhona abanakanela ukuthi ubaba uMnangagwa engaba efakelwe ekudleni akudlileyo, yebo ichefu iyawubangela lawo lomkhuhlane.
Kungenzeka ukuthi nxa kuwukuthi ichefu mhlawumbe ine-acid elisukulayo, kungenzeka mhlawumbe ukuthi kwenzeke lokho, kodwa usozwazi ngoba njengokusho kwami ngaphambilini ikhona imikhakha eminingi eyenza ukuthi isisu sisukuke ngaphakathi yaso.
Ukwelapheka kona welapheka kalula na?
Kunamaphilisi avala i-acid, kumbe ngathi kunamaphilisi abulala i-acid ngaphakathi kwesisu. Amanye ayaphuzwa, amanye athathwa imjovo, and imjovo yakhona iyabulala i-acid kakhulu. Nxa ngabe umuntu esheshe wa-treatwa kungenzeka ukuthi aphole kalula nje. Kodwa nangabe mhlambe akutholanga i-treatment enhle kungenzeka futhi umuntu abe nama-complications.
Lo ngudokotela Joshua Spanda esixoxela ekwele South Africa. Ukuhlaziya lolu daba sixoxele ngcwethi kwezombusazwe umnumzana Nkululeko Spanda.
Ngibona mina lolu daba lutshengisa ukuthi ukhetho luka-2018 lokulwisana okuphakathi kwamaqembu e-ZANU-PF kuza kuba nzima eminyakeni ezayo, ngoba ngasebelisana phezulu kangaka bekuze kuthiwa sokufakelwa u-vice president. Kutshengisa ukuthi abantu bazana nje, ngibona ngani bazathala kanzima kakhulu kulolu khetho esikhangelane lalo. Njalo kukhonokho kokuthi ozathatha isikhundla ngemva kokuba upresident Mugabe echile isikhundla kumbe cabanga ukuthi engasenele sikwenza umsebenzi angaba ngubani ngalo ukuthi ngakho ukufakelwe uvice president kuthi ngisiphela abasebenza kahulumende abanengi kuthi ukuthi kabamthandi ngoba ukhangela ukuthi uMnangagwa nguyo oziphetheyo abafana nama CIO nama police lento enjalo ukuthi bekungeke kube lula kangako ukuthi kuze kufike esibangeni sokuthi udla kwakhe kukhanye kufakwe ipoison
yebo bakhona abathi ufakelwe kanti abanye bathi hayi uzigulele nje iqiniso kasikabilazi kodwa nxa kuyikuthi yebo bamfakele bebemzama bebembangisana
ngoba ngikho khona ukuthi abantu abaningi bayesaba ukuthi lize lingabuswa uVice President uMnangagwa kuza kuba lokulwa okukhulu njalo abantu abaningi bayesaba ukuthi ukhanya ngumuntu olenhliziyo eyomleke kakhulu ongathwalisa nzima abantu abaningi khonokho bonani kungakhuthaza abanye abantu ukuthi bathi hayi kuthi ukuthi kufanele sizame ngamandla wonke ukuthi angatholi umbuso welizwe njengoba sekuthiwa sesekhanya ngani iqembu lakhe lelingani seliza aphumelela ekuthini limfuqele phambili athathe ubukhosi kuphela ngomgama kodwa kungabe kuliqiniso njalo ukuthi akabe umuntu ophongugula nje phela nxa usemthimbeno njengalo akade bekuwo ukudla bekuhamba ezindaweni ezilenge njalo njalo kwabe ukuthi nje isisu sakhe sisuke sangathandi ukudla kade lakho bese kuba ukuthi yena uVice President labanye bakha abasebenza laye baphange baqale ngokuthi no ufakele uChef besenzela ukuthi abantu babone ngani uqakatheke kakhulu so asingabi kwazi impumela yalokho kwenzakala njalo ukuthi uhambe esibhedlele ngabecho wabuya wakhitshwa laphana kodwa wabuya waqhubeka waya kwele South Africa angabe ukuthi wethukile ngoba ecabanga ukuthi lezi eziningi kumbuzama ukuthi akhe indaba leyo ibe nkulu phela nxa umuntu ekhanye ngani yena uyobulawayo esikhathini esiningi abantu bagcina bemzwela usizi ngakho kasazi mhlawumbe uVice President uzama ukudinga ukuthi abantu bamzwela usizi bagcine bemnike umbuso wokwelizwe
umnumzana Khululeko Sibanda ingcwethi kwezombusazwe.
Live talk lamhla sixoxa ngosuku lokunanza amaqhawe esizwe olwe National Heroes Day.
Tumelani i-text message kunombolo ezithi 0012024650318 ukuze silithinte ecingweni lingene kuhlelo.
Ale balaleli Studio 7 esakaza eZimbabwe lisizwa siphuma ngapha eVoice of America eseWashington.
Ele Botswana lithi selizaqala ukunikeza amaphilisi okulwisana lomkhuhlane wengculaza ama-ARV kubatshayeli bamaloli abangena bevela kwamanye amazwe kanye labesifazane abaphila ngokuthengisa umzimba. Lolu luhlelo olwasungula inhlanganiso yeSADC ngaphansi kwegama elithi HIV AIDS Cross-Border Initiative lokukhangela ukunceda ikakhulu abatshayeli bamaloli kanye labesifazane abathengisa umzimba. Okugatsha kwelezempilakahle kwele Botswana unkosikazi Shinas El Halab uthi inyathela leSADC lizanceda amaqembu amabili la ekuluseni umkhuhlane wengculaza. U-El Halab uthi batshayeli bamaloli kanye labathengisa imzimba bangabanye besengozini yokungenwa ligciwane lengculaza. Inyathela leSADC liyamukelwe ngezandla zombili liningi kugoqela umnumzana Mthabisi Dube othi kuzanceda ekuthuthukiseni inhlelo zokulwisa umkhuhlane we-HIV.
Angathi linyathelo elihle leli elithethwe yiBotswana ngoba amadriver aku-risk enkulu kakhulu labo umama laba abathengisa imzimba. So sibona ngani kuyinto ezasisiza kakhulu.
Unkosazana Elina Ndlovu uthi noma nje uhlelo loluqathekile kumele ikakhulu abathengisa imzimba bangabi lokwesaba bahlole igazi labo ukuze baqale ukunatha amaphilisi ama-ARV uma belegciwane.
I-program yangkhona it's a good move. I'm sure izabanceda okuqathekileyo ukuthi bangesali ukutesta njalo bathathe i-advantage of i-program leyifileyo.
Umnumzana Stan Ncube uthi uyawulwamukela lolu hlelo kodwa bekumele i-ofisi ya-SADC kube yiyo ehamba phambili kulolu daba njalo leBotswana lalo kumele litsho ukuthi abatshayeli balo kanye labathengisa umzimba bazangena yini kulolu hlelo.
Nxa kuyikuthi ba-testa abatshayeli abavela phandle kuphela asizwanga ukuthi bona bathi abawama-truck drivers bawa-testa na njalo sibe singubakwazi ukuthi le nxa kwe-initiative ye-SADC akube isatek secretariat ekhulumayo ukuthi lapha esatek sesizatesta abantu ngendlela ethini.
Umnumzana Alex Banda uthi isiphatho esinye sabachayeli kanye labathengisa imizimba senza lolu hlelo oluqatheke kumpila kahle zabo.
Ma drivers wama gonyiti, they are always mobile besiya lapha lalapha na befike behlangene labantu besimami khona ngali ngosisi lapha bebusuku. So ngathola ukuthi khona abantu abaningi bayagula abadriva amagonyiti lapha labosisi labo basebenze busuku bayagula. So bonosisi labo basebenze busuku they are also at risk. So I think this is a good initiative and so the government eBotswana.
Ngaphansi kwalolu hlelo iSADC ikhiphe imali engangezigidi ezingamachumi amane lanhlanu i-45 million. Abachayeli kanye labathengisa umzimba bakhuthazwa ukuyahlola igazi, imkhuhlane yemacansini, njalo bexwayiswe ukuthi bantshintshe indlela abaphila ngayo uma ebafaka impila kahle yabo engozini. iSADC isiqale ukwakha amaklinika ikakhulu emadolobheni aseduze lemncele lapho abachayeli labathengisa imzimba abazathola uncedo khona. NginguMartin Ngwenya oyindaba zeStudio 7 ngiseHabron ngoleBotswana.
Siyabonga ke Martin lapho bekhuluma ngamanyathelo okulwisana legciwane lengculaza asethethwe ngumanyano weSADC lapho asebesungule khona uhlelo lokupha abachayeli bamaroli amaphilisi ama-ARVs.
Imbiko yokuthi unkosikazi Grace Mugabe uchaye amantombazana atholakale ehoteleni lamadodana akhe eSouth Africa isichiye abanye bebuzana ukuthi amapholisa alakho yini ukumthathela amanyathelo. Unkosikazi Mugabe ubengekho embuthaneni werally owenziwe ngumkakhe ngomgqibelo, bekuthiwa ke khona uyelatshwa unyawo lapho alimala engena emoteni kumaviki amabili adluleyo. Kodwa lamhla enkundleni yobulembu beTwitter, untombazana osakhulayo uGabriela Angels ufake umfanekiso wakhe otshengisa inkalakatha enxeba esiphongweni athi yabangelwa ikubhaxabulwa akwenziwa unkosikazi Mugabe ehoteleni yedolobho leSandton elabangane bakhe abathathu. Abantu abakankosikazi Mugabe uRobert Mugabe Jr. loBelamine Mugabe babikwa becele enyaweni lapho bachiya unina encedisana labamlindayo ama-bodyguards ukubhaxabula amantombazana la amathathu. Amapholisa eSandton alile ukukhuluma leStudio 7 esithi lolu daba lusacwayisiswa. Amagqwetha akhulume leStudio 7 athi unkosikazi Mugabe ulako ukuthoniswa ngoba engavikelwa imithetho evikela inkokheli zamazwe. Kodwa amanye amagqwetha athi lokhu kuza kuya ngobudlelwano bamazwe omabili eleSouth Africa leleZimbabwe. Sixoxe loqoqa inhlelo zebandla leMDC ekhokhelwa umnumzana Welshman Ncube unkosazana Rita Ndlovu othi unkosikazi Mugabe usetshengise ukwehluleka ukuba ngumzali.
Uyahlala ehoteleni vele khona okokuqala yinto erongo yona le ngoba yimali yabantu beZimbabwe abadubekayo futhi abantwana beyihlalisa ehoteleni. Njalo nxa ungumama uthaya abakho abantwana, awuthaya abantwana ongabaziyo ngoba abantu abakhoyibo bokuqala abangafundiswa ngumthetho bahlala bodwa at that age, behlala bodwa yikho kubenza behlala namankazana. So ukuthi ubathayele labantwana vele kakunasizathu kutshengisa uphela vele iy'ngqondo zakhe yizo ezingathathiwe ngoba okokuqala yena eziyendele kumgabi wayevele engahlali hoteleni wayehlala ngekhaya. So ukuthi ungazuza imali usuqalisa ukubona abantwana ubakhulise ngendlela wena ongazange ukhule ngayo kutshengisa ukuthi vele yena mthetho wakhe kafanelanga lokuba ngumfazi okaprezidenti ngoba imfundiso yakhe imbi ngoba ukuthaya khona okokuqala vele kakulunganga. Kumele afundise abantwana bakhe umthetho bakhule benomthetho bekwazi ukuthi amelanga bakwenze khonokhu bengazange bachade.
Singathini nxa sikhangele ukuba ngunkosikazi kamongameli u-first lady ngesilungu owenze isihluku leso?
Vele kafanelanga Chris ukuba umfazi kamongameli. Izenzo zakhe zonke azenzayo ukuhlala ethethisa abantu ekhomba abantu ngemilo itshengisa ukuthi yena vele khona khani ukuthi abe ngumfazi kamongameli vele kafanelanga ngoba umfazi kamongameli kumele lihambe kuye lomtshela ama-problems yenu alenzeni alisingathi kodwa umfazi kapresident ngayeza hambe ethethisa abantu abize noma mbani afuna ukumbiza amthethise phambi kwabantu kutshengisa ukuthi velele okokuqala velekho ukuthi abe khona phana abe ngumfazi kapresident yikho kuroo upresident laye waphambanisa ukuthi athi umntwana ongakana amenze unkosikazi wakhe ngoba kahloniphi vele usemkhiphe nesithunzi vele kasakhangile ukuthi ngupresident so velekala lungele lokuba ngu-first lady ngisho ngezenzo zakhe azenzayo konokho akuqalisileezi mbabha ukutshona ethethisa abantu vele kusokumdlulisile sezahambe ichaya noma mbani noma kuyiphi indawo ngoba uyatshengisa ukuthi vele khonokhwala wakuzuza ngenguzi ukuthi abe ngumfazi kapresident ngoba ngabani kuthiwa ngumntwana olayiweyo uzane ebantwini ngabani konke khonokho uba le mhloni lakho ungathi ngumfazi kapresident iye yanyekelwa ngabantu wena ungabi le mhloni kutshengisa ukuthi vele lapho phuma khona kahlilo khaya eliqondileyo.
Alo-ke ngunkosazana Rita Ndlovu oqoqa inhlelo zebandla le-MDC ekhokhelwa umnumzana Welshman Ncube ubekhuluma ecingweni le-Studio 7 ekoBulawayo.
Kwezemidlalo lamhlanje sizwe ke uJoseph Njanji ukuthi usiphatheleni kumidlalo ebikhona lamhlanje.
Emidlalweni obusenkundleni iRufaro esikodlweni iHarare iqembu le-Islanders linqobele Dynamos nge-2-0. Abahlohlele iqembu leBhosso ngu-YVS eBabali kanye loThemba Lethu Mthunzi. Njalo omabili lawa maqembu aphe ithuba abadlali abangajwayelanga ukudlala kwathi ele-Highlanders lona lingezelele ngabadlali abadlala kuqembu labo elidlala kusigaba se-Southern Region Division 1 eleBhosso 90. Umqeqeshi weBhosso 90 uMelusi Sibanda nguye obezibambe esidukwini emdlalweni wanamuhla ephathisana loSiza Khoza. Kube ngesifanayo njalo lasenkundleni eWhite City esedolobheni lakoBulawayo lapho iqembu leChicken Inn elinqobe khona eleBulawayo City nge-1 kanya. Ohlohlele iqembu leChicken Inn nguMichael Bebe yena olitshayele emambuleni ngehlandla lakuqala elo mdlalo. Ekhuluma ekupheleni komdlalo umqeqeshi wabonozinti beqembu leChicken Inn uJulius Ndlovu uthi abadlali namhla badlale kuhle kakhulu bengela ukwesaba.
Badlale kuhle kakhulu kakule sofi stage fright we thought maybe this is our chance but no they played well. Kusine team is 30 players but most of the players were registered lapha so bale chance ukuvela kudlala ku first.
Umsekeli kamqeqeshi weqembu leBulawayo City uBheridaka laye uthe namhla bekulithuba lokuba bebone laba abangajwayelanga ukudlala.
Ya bafana abaningi abazake bethola ithuba lokudlala igame isikhathi eside but namhla balitholile ithuba. Abanye bakhona badlalile sibili ikakhulu uDumo udlalile utshengisele ukuthi la kufest engadlala.
Kweminye imidlalo yokunanza ikhefu lamaqhawe yalwela uzibuse iqembu leBlack Rhinos lichayele yada nge-2-0. Iqembu leBulawayo Chiefs lichayele Cholocho Select nge-6-0. Iqembu leyamagagasi linqobele Mosi Rovers nge-1-0. Kuthi iqembu leLupane City libe ngutshikilobhanqa 2-2 leLezim Leopards. Kusasa iqembu le-Islanders lizadibana neleZimbabwe Defence Forces Select esikodlweni iHarare ngosuku lokunanza ibutho lesizwe. Ngimele iStudio 7 ngoBulawayo nginguJoseph Njanji.
Kathi asavumi ukuba siqhubeke sisonke kodwa singakehlukani ke sikhangele ezinye zenhloko ebesilazo kuhlelo lwethu lwalamhlanje.
Umsekeli kamongameli Robert Mugabe umnumzana Emmerson Mnangagwa ulaliswe esibhedlela kwele South Africa ngemva kokuhlanza lokuhuda esemhlanganweni kaMugabe eGwanda ngesonto.
UZulu unanze usuku oluqakathekisa amaqhawe leNational Heroes Day lamhlanje.
Unkosikazi Grace Mugabe ubhaxabule amantombazana amathathu awathole elamadodana akhe ehoteleni kwele South Africa.
Silugqiba ke lapha uhlelo igama uChris Gandele lale.
Lo ntungameli Nkomo.
Siyalibonga ngokulalela kwenu. Asibeke ithuba elifanayo kusasa kuStudio 7.
Kusukela ngo-half past 7 kusiya ku-8 o'clock ntambama kuhlelo lwezindaba zeZimbabwe.
tinotenda nekuteerera chirongwa chedu. Teererai zvakare mangwana kubva na 7 p.m. kusvika na 7:30 p.m.
Apo tinokupai nhau muririmi rweshona.
Lilani.
Murara zvakanaka muri yeZimbabwe.